Iqembu leLenders lihlohlelwe nguDivine Mindirira kanye noWashington Navaya kuthi leCAFs United lihlohlelwe nguWilliam Manondo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leManchester Diamonds linqobe leCranbourne Bullets nge-2-1 kuthi leHerentals linqobe leTenex nge-3-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu leAustralia emdlalweni wakuqala wohlobo le-1-Day International oqhutshelwe edolobheni laseTownsville. Iqembu leZimbabwe yilo liqale uChai bola lathola amaranzi angamakhulu amabili lilahlekelwe ngabadlali bonke. Kuthele Australia seliphendula libuthelele amaranzi angamakhulu amabili lanye a-201 for the loss of 5 kuma-overs angamachumi amathathu lantathu. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uchasisa ukuba iqembu leZimbabwe lilahleke ngaphi.
IZimbabwe ibizamile i-top order ukuthi namhlanje bathi labo they come to the party, kodwa imidli order yiyo-ke ephambanise zonke izinto ngoba at one stage we 85-5 ukuthi kade kungani kuyathembisa ukuthi iZimbabwe izafaka amaranzi athe xaxa. Kodwa-ke ekugcineni kwangikhona kwaba le-betting collapse khonaphana ku-middle order-ke yagcina isitshaya 200.
Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawa ukhona mhlazingamachumi amathathu lanye kuthi wesithathu ukhona mhlazintathu ngenyanga ezayo. Imidlalo ye-1-Day International yosetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu azaphatheka umncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo webhola labesifazane elokuqaga. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga selitshayelwe ihlombe ngokuphumelela kwalo ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni laseSouth Africa ngomnyaka ozayo. Wayeyintatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo, yena osesebenzela iqembu lomdlalo wenguqu lebulawayo, sithi uthi leli qembu lenze into ebukekayo kakhulu.
Siyababongela ama-gems eZimbabwe ngokukhwalifaya for i-World Cup. Singabe sisemdlalweni etshiyeneyo kodwa siyabalandela. Sithemba khona ngale bengahamba ku-World Cup bazafika beriprezente kuhle njalo iZimbabwe njengokwenza kwabo khathesi. Amhlophe kibo labo bonke abaku-netball.
Umncintiswano wezwe zomhlaba we-2023 Netball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni le-Cape Town ngenyanga kaNtulikazi ngomnyaka ozayo. Njalo izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamazwe abalisa ele-South Africa, ele-Malawi, ele-Zimbabwe kanye lele-Uganda. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngimuJoseph Njanji.